siyabe sifisa ukuthi siphumelele njengoba umthethwandaba uzithi ngumthethwandaba welizwe, kodwa siyakwazi ukuthi umthethwandaba lowu umgabe o-appointe amajaji a week before ama-elections ayiwo amele ahluze lindaba. Njalo siyakwazi from i-president esilayo from 2000 lama-cases aloko ekhona ema-court amanye angikhona esawinayo kodwa ama-judgment abangakhishi ukuthi ama-elections akhona enziwe. So sihambe e-court le ngenhliziyo ebuhlungu yokuthi njengabantu abathanda ukuthula kungcono ukuthi siye e-court siyeveze ubufakazi obutshengisa ukuthi ama-election lawa arigwenjani ngumgabe lezanu p f yakhe, uphumele egcekeni uzulu wonke akubone kuloba i-court izakwenza i-decision whatever decision they are going to make. But thina sesenzile i-statement le-record yabe isikhona yokuthi ngo-2013 kwaba la ma-elections aba lobuqilo obukhulu kakhulu bukhokhelwa ngu-Robert Mugabe lezanu p f yakhe.
Nemzana Ncube, ulubona njani lolu daba?
Ngiyamuza ubaba uMkhwanazi uyakhuluma sibili lapho ukuthi ukhetho lolu aluqhushwa kahle, akula muntu othandabuzayo oke wananzelela ukhetho lolu luqhutshwa ngendlela eqondileyo. Kodwa-ke inkinga yakhona yikubana nxa uMkhwanazi ukuthiwa bake bathethisa amadale, ngibona ukuthi bazaba nobunzima kakhulu ukuthi amadale wona lawo abuye abemukele ngendlela eyiyo ukuthi akwazi ukuthi abasekele abazwisise kulolu daba lwabo abaluphanyekileyo. Ngibona bazaba lodubo lololo kwakuqala. Okwesibili ukuthi nje angizange ngabona nje ama-papers akhona, kodwa ngibone nje amaphephandaba lapha ngazi ukuthi aqinise kanganani ukuthi kuthiwa kulama-affidavit kababuthwangirayo ukuthiwa kasayinwanga. Nxa kuwukuthi kuliqiniso lokho kusho ukuthi amaphepha lawo azojikelwa phandle on that technicality. Nxa ejikelwa phandle kusho ukuthi izabe isiphelile nje yona i-election petition yabo. Asoze bangene kulokhu esingama-merits ukuthi lo sidaba lolu lumumetheni loko okukhulunywa uMkhwanazi ukuthi umhlaba wonke ukwazi ukuthi ukhetho lolu kube lokuqilibezela okunzima. Nxa kuwukuthi yikho lokho kusho ukuthi asoze sikubone lokho kuphuma egcekeni ukuthi ukuxola kwabantu ufike kusiphi sibanga, ngoba kusho ukuthi azadismiswa amaphepha endabeni yokuthi i-affidavit leyo ayisayinwanga.
Mkhwanazi, nxa umthethwandaba ungasaliphanga ubufakazi elibufunayo kuZimbabwe Electoral Commission, ubona lisenelisa yini ukungena kudaba lwenu olumqoka ngomgqibelo emthethwandaba lilobufakazi obuqinileyo?
Ngingakabuyi kulowo mbuzo ngifunithanda ukuphendula nje umnewethu uMathobane ukuthi amakhothi akumelanga enze i-judgment besebenzisa into ezikhulunywa nguZulu phandle kwamakhothi. Kumele ukuthi nxa besenza i-judgment le ilo babathethisiwe kumba bathethiswanga kufuze bakhangele ubufakazi obuphambi kwabo, basebenzisa imithetho yelizwe baphumele i-judgment eqondane lalokho abakukhangeleleyo ukuthi bakuhluze baphume lakho. Mphenduke embuzweni wakho, nxa kuyikuthi izekhi iyala la maphepha kuyebesekusegcekeni be kuyebesekutshengisa ukuthi izekhi lamakhothi eZimbabwe lo mgabe basebenza ndawonye ukugcizelela ubufakazi obufuna ukwaziwa nguZulu jikelele ukuthi kwangkhona ama-elections kazangahambe kuhle. Abantu ababevota ngama-slips baneenkodlela, abantu abakuvota sirolu, abantu ababencedisa ukuvota balenamba eningi okumangalisayo, abantu abaxothwa labo batshengisa ukuthi baningi kakhulu ababe ayikakhulu emadorobheni lapho kwaziwayo konke usekelo lwemdisi olukhulu yikho lapho lukhona. Amasotsha lalaba amanye abaseduzane lama-police camp, you could find inkalakatha zama-numbers ziphuma kuma-police stations ayeseduze lama-kempu amasotsha lamapolisa. Konke lokhu kutshengisa ukuthi ukhetho lolu kukhona okwenzakalayo kungayisikho, kufuze kulungisiswe masinyanzana ngumthetho weZimbabwe kwenziwe ukhetho oqondileyo oluzakhipha inkokheli yeZimbabwe efunwa ngabantu.
Ncube, njengegqwetha ungathi amaviki amabili afakwa ngumthetho ukuthi nxa kube lokungavumelani kumpumela yokhetho, umthethwandaba ubusuhluze lolo daba phakathi kwamaviki wona lawo amabili, ungathi isikhathi esaneleyo yini lesi?
Kuba nzima ukuthi ngithi isikhathi lesi senele, kodwa engikunazelelayo ukuthi uzanazela ukuthi wonke ama-election cases aphathwa ngesiphangiphangi. Ngibona isizathu yilesi ukuthi nxa uchallenge umongameli ikesi yakhona ifuze ukuthi iphathwe ngesiphangiphangi, ukuthi nxa usithi kakhethwa ngendlela eqondileyo ukuze kukhethwe omunye ngendlela eqondileyo, ngoba akufuneki ukuthi kube le situation ukuthi kugcine kule vacuum. uzananzela ukuthi ama imithetho andaba yathatha isikhathi eside kakhulu ukuthi ihluze iqede izindaba ezibuya phambi kwayo. Amanye amakhesi nje omkhwana zekhuluma ukuthi ngakudala lakathe lokhu engakaqedwa. Isikhathi lesi sibekiweyo siyabe sikhayelele ukuthi silungise yona leyo ndaba ukuthi indaba eziphathele lokhethwe zilungiswe masiyo ukwenzela ukuthi lo okhethiweyo angene e-ofisini aqalise ukusebenza ngoba ukhethwe nguZulu. Njalo futhi ukuthi aqalise ukusebenzela uZulu, hayi ukuthi isikhathi sonke asiqede esekhodi.